hayi laba bantu badlalisa isikhathi sezidlala manje zezimbabwe lokho ukuthi bayabophisana ngokuthi bathethisana bathina thina bayazana bona bodwa ngokuchili nokuntshontsha abakwenzayo betshontsha imali yasezimbabwe ukuthi bona badle so bangasidlalisela isikhathi mina nxa esazi uminista uJonathan ukuthi akulantu ayithathayo ezindefu so uyabophisa omunye ukuthi umnyangisile ukutho ngake isuzulu yasezimbabwe ukuthi kathontshanga lutho
manje njengebandla aliboni na ukubana bona sebechitha isikhathi sikaZulu kulokubana balethe intuthuko bakhulume le ndaba eziletha ingqubela phambili
ikho ngikutshele kuphambili ukuthi bangadlalisi isikhathi sabantwana sezimbabwe namhlanje asanele ukuthatha imali zithuse emabhenki namhlanje siyagula uhambe esibhedlela ufuke utshele ukuthi yeke nayo uyagula kodwa umuntu wangikhona kawukho uhambe uyedingini ukuthi wangikhona ekhemisi ukukutshela ukuthi umuntu wangikhona kawukho ngikhuluma kunjenje ngidlela kudokotela bengingasaphefumuthi ngathi into ngiyafika ngatshela ukuthi akulayo ngikhuphise kumele kamhlabe ukuthi ngihambelise ukuphefumuthi kodwa sibhadalile emini bantambama bangasidlaliseli isikhathi bona abafana amile bakwenzi bathengisa uZulu bazaguqula impilo kaZulu bengena kukhetho ngo-2013 thina sithi guqula nini impilo kaZulu nxa lingakwanisi fumani singene sike senze umsebenzi bona njengebandla le-MDC umsebenzi siyawanelisa endikawubuzwa ngoba singena uhulumende womanyano sonke siyazi ukuthi ibandla le-MDC laphiwa ama-ministries ama-social and economic ministries o-health izikolo sazithuthukisa uZulu wayesetshaywa ngomoya